Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 3 kuNcwabakazi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
I-Democratic Alliance lokhu ekuchoyo isisiba yisibane i-Democratic Alliance ku-SADC region isibadlulele o-ANC bonke ngenye indlela ukuthi batshenge ukuthi kuyini okumele bakutsho.
Kulaba philisa abasekela okwethulwe libandla le-Democratic Alliance lakwele South Africa elithi kumele ususwe eZimbabwe umhlangano we-SADC Summit.
Bele kugcinele kwenzakala ukuthi abamakazi baphikisayo lakhathi esilokhu besizwa ubuhlungu ngokhetho nempumela yokhetho eyenzakala ngolast year ngo-2023 eyokuthi ZANU-PF yaphuma inqobile.
Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi lokhu kungeke kwenzakala. Wezemabhandleni namhla sewange lapho kulezi zakhamizi ezilwisana lokuyisihlahla okubulala izifuyo lamabele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende weZimbabwe lenhlanganiso yeSouthern African Development Community bathule zwi ngokufiswa libandla leDemocratic Alliance elikuhulumende womanyano kweSouth Africa LED. Kumele umhlangano weSADC Summit ususwe eZimbabwe ngoba kwephulwa ilungelo loluntu kulelo lizwe. Ophendule umakhale kukhwini kanobhala jikelele weSADC umnumzana Elias Makhosi uthe uMakhosi ubambekile okwamanje ngakho-ke kasoze enelise ukuxoxa leStudio 7 ngodaba lolu. Abaphathintambo bakahulumende weZimbabwe abagoqela ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana labanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ubengaphenduli umakhale kukhwini wakhe lo mnumzana Nick Mangwana umabhalane omkhulu wogatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko. Abanye abantu eZimbabwe basekela kakhulu okwethulwe yiDemocratic Alliance. Omunye wabo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance.
IDemocratic Alliance lokhu ekuchoyo isisiba yisibane iDemocratic Alliance ku-SADC region isibadlulele o-ANC bonke ngenye indlela ukuthi batshenge ukuthi kuyini okumele bakutsho. Kodwa nge-alliance futhi e-Democratic Alliance le-ANC ngenye indlela iviyo naleyi iyathinta futhi ilopende ewuthatha from ANC ukuthi ngenye indlela i-ANC ayisoviphise i-DA kulokhu ekutsho okutshengisa ukuthi khona lokhu-ke sokungadala ukuthi kube lokutshintsha okomqondo nxa kukhangelwe umnankakho indlela yenza ngayo kukhangelwe uhulumende owezanu-PF uhulumende owezikliwi yena lo ukuthi vele uphila ngobukliwi kuyinto-ke okumele ukuthi abaningi bavumelane layo i-Democratic Alliance.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela izombo sazwe.
I-Democratic Alliance ithethe i-position that we have always advocated for. I-opposition party e-South Africa esize isiba yiyo esithatha such a bold statement to say i-summit kayimuve ingabi seZimbabwe. Kathi kuzaba njani le summit eZimbabwe uma ubaba waseZimbabwe ebhize gongoda abantu abakhe. I-positive development ebantwini baseZimbabwe. Silesifiso sokuthi uhulumende waseBotswana, waseAngola, waseZambia, waseSouth Africa for once uthathe iside yabantu beZimbabwe than ukuthatha iside kahulumende.
Umele iwange central edalele parliamente umnumzana Daniel Molokele laye uyakusola kakhulu okwenzakala eZimbabwe okubotshwa nsuku zonke abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu.
Sokuvela obala ukuthi lapha eZimbabwe uhulumende uselwisana labantu ikakhulu labo okuthiwa ngama-civil society leaders lama-political leaders abaku-opposition ngoba bona befisa ukutshengisela ukuthini i-SADC imele yenze okunye ngedaba lokuthini. I-SADC Observer Mission Report yakuveza obala ukuthi ukhetho olwenzakalelanyakenye ikakhulu olukamongameli aluhenzwanga ngemfanelo. Ngakho-ke ukutshengisela ukungathabi ngendaba leyi kuyilungelo lamaZimbabweans. Isisekelo sombuso seZimbabwe siyakuvumela ukuthini abantu batshengisele ungathabi ngedaba lolu.
Kodwa okubanda leZANU-PF umnumzana Munashe Mthusa uthi kuzaqhutshwa umhlangano we-SADC Summit eZimbabwe loba kulababotshwa ngamapholisa kulezinsuku elizweni.
Sesikujayele lokhu ukuthi nxa iZimbabwe isisiya emhlanganweni emikhulu enjenge-SADC, enjenge-Africa Union Summit, enjenge-United Nations, zikhona izizukulwane zaseZimbabwe ezemabandla aphikisayo ezithanda ukungcolisa ilizwe ngokuyenza izinto ezingayenza ngani iZimbabwe kule nto embi eyenzakala kwele lithi. Khathesi sizwile i-Democratic Alliance e-South Africa beyibo abazawabo be-opposition yaseZimbabwe e-CCC besithi bona balesifiso sokuthi i-SADC isuswe kwele Zimbabwe ihanjiswe kwenye indawo. Lokhu nje sikujayele ngoba vele kujayele kwenzakala ukuthi abamabandla aphikisayo lakhathesi lokhu besizwa ubuhlungu ngokhetho nempumela yokhetho eyenzakala ngolast year ngo-2023 eyokuthi iZANU-PF yaphuma inqobile njalo yiyo engukhulumende.
Namhla kubotshwe abanye njalo abakubandla le-CCC kulandela ukuvalelwa kwabanye babo entilongweni labalwela ilungelo loluntu okuthiwa balungiselela ukuphazamisa umhlangano we-SADC Summit ozayo. Abanye babo batshawe kabuhlungu ngamapholisa ensitha. Betheswa amacala okwephula izikhondiso zomthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act wesatshwa ngabantu abaningi kwele Zimbabwe. Izamtshina zohlobo lwe-helicopter ezaphiwa uhulumente wakwele Zimbabwe ngele Russia zilokhu zingasetshenziswa selokhu zahanjiswa kwele Zimbabwe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ele Zimbabwe laphiwa indizamtshina lezi ngele Russia ngoNkwenkwezi nyakenye, kodwa kuze kube namuhla kazikasetshenziswa. Abaphathintambo bamazwe la bathi kunabantu abazafundela ukuzitshayela. Okwamanje kubikwa ukuba zigcinwe libutho leZimbabwe. Akasenelisanga ukukhuluma labo ebutho ngodaba lolu ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Indizamtshina lezi kumele zithwale izigulane elizweni lonke jikelele ziye bachitha ezibhedlela ezingelamithi abongi labodokotela abeneleyo. Umabhalane omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngokwethula kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende usafundisa abatshayeli bendizamtshina lezi. Umholi wezokukhitshwa kwemibiko ukugatsha lukahulumende umnumzana Richard Mawomva uthi lokhu kutshengisa ukuba uhulumende usebenza nzima.
Esikubonayo ukuthi iZimbabwe iqhubeka isiba lempumelelo phezu kwakho konke.
Omele eleRussia eZimbabwe umnumzana Nikolaya Kralisnovic walile ukukhuluma kabanzi ngalezi ndizamtshina esithi ilizwe lakhe lanika eleZimbabwe indizamtshina ezipheleleyo.
I confirmed the eagerness of my government to proceed with exploring.
Engingakutshoyo ukuba sizimisele njengeRussia ukuba sincedise ubudlelwano bethu endaweni ezehlukeneyo leZimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa owamukela indizamtshina lezi kwinkampani ye-Rostec wathembisa uZulu ukuba indizamtshina lezi zizanceda ekuthwaleni izigulwane, ukuhlenga abasengozini kanye lokulondoloza inyamazana zendle. Kodwa akulanto ebambekayo eveza ukuba amazwi kaMnangagwa afezeka. Abaphikisayo lengcwethi ezicubungulayo zombusazwe bathi indizamtshina lezi akukhanyi ukuba ngezani njengoba zilokhu zigcinwe enkambeni yamasotsha lezinye indawo ezingavezanga nguhulumende. Ingcwethi ebona ngezokwehlisa isilinganiso sengozi umnumzana Melusi Malaba uthi kuyamangalisa ukuba kazisebenzi ngemfanelo indizamtshina ezanikwa eleZimbabwe ngeleRussia.
Siyakwazi ukuthi emgwaqweni yethu kulabantu abaningi asebelahlukelwe impilo ngemva kokuba behlekelwe izingozi emgwaqweni, kodwa ngenxa yokuswelakala kwama-ambulensi la hamba emgwaqweni kumbe wona la ama-helicopter abatsho la abantu abaningi sebelahlekelwe impilo.
Enye ingcwethi kwezentuthuko efundisa izifundo ze-development studies eMichigan State University laye uche amathe ngodaba lolu.
Asikawabone eZimbabwe asikwathangaphi, adonethwa yini, asikwazi. Sala umbuzo emini kakhulu.
Owake wasebenza umsebenzi wokutshayela indizamtshina othe ofisa ukwazakala ngegama elithi Vusimuzi Sibindi uthi ngabe kukhona okuphazamisa indizamtshina lezini
mhlawumbe kuyabe ngama-second hand abasafuna ukuba bawalungisise.
Ihofisi kamongameli Mnangagwa yatshela uZulu ukuba kwakule ndizamtshina ezifika phose amachumi amabili 18 ukunani leli ezilichumi lambili kwakumele zisebenze ukuthwala izigulane ukuthi eziyisithupha zingezamapholisa labanye abezomthetho. Uhulumende waphinda wathi indizamtshina lezi ziza kuba ngamachumi amathathu lambili. Okwamanje kukhanya lezi ezikhona zinempo kungaziwa ukuba zizaphapha nini. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyazizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kule Nigeria asebulele abantu abayisikhombisa abokuba bebedlula amakhulu ayisikhombisa 700 abatshengisela emigwaqweni e-Abuja, Kano State lezinye indawo bekhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kanye lobukhohlakalo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Wayengumongameli wakwele Melika uMnumzana Donald Trump lomsekeli wakhe uMnumzana James David Vance basesabelweni seGeorgia lapho bakhankasela khona ukhetho oluzayo. Unkosikazi Kamala Harris webandla lamademokrasi ubekuleyo ndawo kusukana ezedluleyo ukhangelwe ukuba uzancintisana loTrump kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wakube mbula.
Weze mapandleni, izakhamizi zeWange ngaphansi kwenduna uMvuthu ziqhubekela phambili ngohlelo lwazo lokugeca isihlahla okuthiwa yiLantana Camara esibulala ezinye izihlahla, izilimo kanye lezifuyo. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Minyaka yonke izakhamizi lezi bezifelwa izifuyo, zidideka ukuba mhlawumbe zidle umahamba ngendlwane kumbe umkhawuzane. Bekwande njalo ubuphofu ezifuyweni ikakhulu inkomo lokudletshwa nje kwezikhumba, kanti yiso isihlahlakazana lesi seLantana Camara abanye abathi yibuhobe. Ngokuya kwesikhathi bethekelelwa ngabaqhuba uhlelo lwemali maloko olusekelwa luhlangothi lukahulumende weMelika olukhangelane lenswelo zikaZulu olwe Agency for International Development ababonisana baphuma lombono wokuyihlasela liLantana Camara. Okhokhela izakhamizi kuhlelo lolu olulabantu abedlula ikhulu 111 uMnumzana Aroy Sibanda uthi isihlahlakazana lesi sibangela lomkhuhlane weanthrax.
Yikho nje izakhamizi zikavolinti ukuthi ziyikhiphe yonke iLantana liyana ziyibuthelele zisenzela izifuyo zabo kubana zithole ukudla okwaneleyo, ngoba lokhu kuyabulala izihlahla, kuyabulala utshani, yonke into akubi khona.
Osakhulayo unkosikazi Petronella Ncube uthi iyingozi iLantana Camara le.
Izinyoka bezikhona, lezinyamazana bezikhona lapha, kuthole indawo ehamba abantwana bedlula kwesinye isikole. So ngubone kuqakathekile ukuthi sikhiphe lesi sihlahla. Njalo lesi sihlahla.
UMnumzana Nkanyezi Moyo laye uthi izifuyo bese ziphele du, njengezakhamizi bavukela nsuku zonke egangeni okwamalanga alithumi lanhlanu ngenyanga.
Isifuyo zethu bezisifa singananzeleli ukuthi ungabe kuyiLantana Camara le. So sitheke sithole ulwazi lokuthi iLantana Camara le is dangerous to our livestock. So sasesikubo ntingcono siyikhiphe.
Umkhokheli wezokweluswa kwamadlelo lezifuyo koMvuthu uMnumzana Nicholas Ncube engaphansi kohlangothi lweVictoria Falls Wildlife Trust uthi imali maloko iyababonga ngemali kwesinye isikhathi.
Lonyaka kulendlala ungayizukuzanela $30 uyathenga imphupho sisebenza uqinile nabantwana uyabhadalela ischool fees.
Unkosikazi sisaseNkosi Ndlovu uthi uhlelo lolu seluvuselele umganga njalo lwabalethela inzuzo etshiyeneyo.
Siyasiphathisa ngokuthenga impuphu lokuyisepha lani lokuthi okuncane sihambe sesikolo.
UMnumzana Dominic Graham umholi wenhlanganiso yemalema loko uthi injongo yabo yikuphathisa isabelo sonke seMathebeleland North ngezemvelo.
Ekuvundiseni lokuhlanza umganga, injongo yethu yikuthi izifuyo zithole ukudla okweneleyo lokuba lempilo enhle.
UGraham uthi bona bakholwa ukuba uZulu ukuze yabe lempilo enhle lokhu kufuze kuqalele ezifuyweni ukuze abantu badle ukudla okwakhayo. Uhlelo lokugeca iLantana Camara lukhona njalo eBinga lenkayi. Okunye ukuqhutshwa ngaphansi kohlelo lolu ngokunakekela abantwana abancane labomama abakhulelweyo ngelambazi elihloliweyo. Sebegebhise njalo imigodi yamanzi, kwasungulwa izivande kanye lokunye okuphathelane lokulondoloza imvelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngisewange eChimbombo, nginguNokuthaba Dlamini.
Womunje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7 kwezabesifazana.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lababili abasakhulayo abaphatheke kuhlelo lweYali Mandela Washington Fellowship khonapha eMelika bevela eZimbabwe. Nango umqalisiziba.
Sanibonani, mina nginguVictoria Mphokuhle Gazi. Ngihlala koBulawayo njalo ngisebenza koBulawayo lamabhizimusi ami akoBulawayo. Mina ngilamabhizimusi amane. Eyokuqala yenza izitina. Sithaya izitina sizithengise kuthiwa yi-Samson Bricks. Esibili ithengisa igas eyokupheka leyokukhudumeza izinto, kuthiwa yi-value gas, yi-franchise. Besokusiba le guest house. And eyokugcina besokusiba i-aquamans. Lapha siyenza amanzi ahloliweyo. Nxa ngingekho busy emsebenzini, ngichitha isikhathi esiningi kakhulu ngikhuluma labafazi abayoung, particularly eNUST eUniversity, and then kwezinye izikhathi ngiyake ngi-interact-e labancane kuze kufike e-high school. Ngiyabe ngibaphathisa, ngibatshela, ngibachasisela ukuqakatheka kokuthi umuntu ongumfazi ezimele yedwa, ezenzele into yakhe. Lathi sikwanise ukuthi sicontribute ku-household, even lapho sesitshatile singahlali endlini nje, simelele ukuthi yonke into ibuye lo baba. Ubaba esiphathele konke, lathi nje sisebenze, sisukume sisebenze ngezandla zethu, whether ikuthengisa amatamatisi egedini or ikuvula ibhizinisi enkulu kakhulu. Ibizo lami ku-Facebook nguVictoria Gazi, ku-Instagram u-Educated Hustler. I'm always open and ngihlala ngi-willing ukuthi abantu bekhulume lami, ngibanike i-mentorship, ngibanike i-guidance in any way possible. Even lakhathesi nje ngibuyela, ngizabe ngi-encourage bonke mbone ngani bayakhwalify for i-Mandela Washington Fellowship le eyali ukuthi apply ngoSeptember enzabancedisa lami njengokuba lami bakhona abancedisayo. And ngiyacela bakithi balaleli asikhonekthenini ku-social media, ngikhona even naku-LinkedIn uVictoria Gazi. Asikhulumenini, sincedaneni, sikhulisaneni sonke. Siyabonga.
Ibizo lami nguSindrela Ndlovu, ngomunye wabatsha abavela eZimbabwe koBulawayo. Umsebenzi wami engiwenzayo we-environmental engineering, ngayenza i-masters ye-chemical and environmental process engineering e-National University of Science and Technology eZimbabwe. I-degree yami yokuqala ngayenza i-environmental science eLupane State University. Engaba lothando khona ukuthi ngikwanise ukuthi ngiqalise eyami inhlanganiso i-Green Heart Trust, inhlanganiso ehlose ukuthi inandlelele imbangela zokuguquka komumo womkhathi nokuthi yini engenziwa ukwenzela ukuthi abantu ekuphileni kwabo eZimbabwe benelise ukuphilisana nalolu tshintsho oselenzakala, kungabe kusekulimeni, kungabe kusekuswelakaleni kwamanzi. Kunhlelo inhlanganiso yami ezenzayo lama communities achiyeneyo eZimbabwe abalimisi, sisebenza kakhulu njalo labantu abatsha. I-Mandela Washington Fellowship ngifunda kuningi, bengiseFlorida Gulf Coast University eFlorida, engifunde khona okuningi mayelana lokuba ngumkhokheli wenhlanganiso engathi yi-leadership. Kwanisenjalo lokuthi nginethiwekhe, ngihlangane labanye abase-Amerika, izizalwa ze-Amerika
ezifisa ukungcedisa ngomsebenzi wami engiwenzayo eZimbabwe. Ngifundile ukuthi i-NGO iranwa njani, iwapha ama-strategies engawasebenzisa ukukhulisa inhlanganiso, ngoba kuyinhlanganiso encane. Ngisebenza labantu abasha abahlanu ku-executive committee yami, bese ngisebenza njalo lama-volunteer amaningi angafika phose 100. Ngifundisiwe njalo ukuthi yini engingayenza ukuthi ngiyenelise ukuthi ngithole amanye ama-grants. Kuqakathekile ukuthi kube lokukhankasa, kuqakathekile ukuthi kube lezi nhlelo ezikhuthaza amantombazana ukuthi lawo abe part of ama-STEM subjects, ngoba aqakathekile kakhulu. Mina esikolo, e-high school, ngathatha ama-science subjects, i-math, biology, le-chemistry. Lokhu kungincedisile njalo ukuthi ngifike kuleli zinga engikelo kathesi.
Lo ngukosazana Cinderella Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ye-Green Heart Trust. Sizwe njalo unkosazana Victoria Mphokuhle Gazi,
umqondisi wamankampani amane agoqela
eye-VC Donam Investments. Sixoxe labo bekhona pha eMelika, lapho abaphatheke kuhlelo lwe-Yali Mandela Washington Fellowship. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga, ungadinelwa kusasa. Sokusikhathi sohlelo liphuma lendaba, litshone lendaba.
Langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, latshona lendaba. Langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, latshona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje sibuyelile njalo esigabeni seLupane, lapho okulomfundisi owetheswa icala lokudlwengula lokumithisa umntwanyana okugrade 6 oleminyaka yokuzalwa elitshumi lantathu 13. Umntwana lo ubikwa eselungiselela ukubeletha kusikhatshana esilandelayo, kodwa udubo olukhona ngolokuthi akalazo imfanelo ezidingwa ngumdlezane ngoba abazali bakhe kabasebenzi. Sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa ophathisa lumdeni. Ubeletha nini umntwana mfundisi?
Yebo, yebo. Umntwana enyangeni yakhe le ngesi-8 inyanga le aseyingena manje. Ukhangelele ukuthi le ezayo iyo angabeletha ngayo, le ezayo iyo angabeletha ngayo, lesi kuyo manje ngesi-8 iyo angabeletha ngayo.
Kuyini kahle kahle elikudingayo okokuncedisa umntwana?
Ukuzinto ukuziqamba ngamagama ngakunye ngakunye kunengi, kunengi baba, kunengi. Singathi thina birth preparation, yikho ukuziqamba kwami engingakwenza, yikho ukuziqamba kwami engingakwenza. Ngoba uma ngingazibala 1-1, ngake kuzwisise ungathatha isikhathi. Kodwa uma sikubeka ngokuthi izinto ze-birth preparation yizo ezingasisiza, yizo abayazazi abantu abafuna ukuncedisa eze-newborn, umntwana ongakatholakali, ezingaba njengama-wiper, amadishi, zonke nje into yokusebenza, lama-cotton wool. Ziningi baba, bayazazi abantu abafuna ukuphathisa ngomntwana. Impahla yonke nje yomntwana ozalwayo, layo yonke imfuno efunakala ezibhedlela. Kunje ngikhuluma nje abazali bakhe abasebenzi, lathi sinje asisebenzi, sikhangelele uncedo kungatsha zonke ezikhuthalela abantwana, ulungelo labantwana ukuthi baphathise.
Abangaba losizo baluqondisa kubani?
Engingakutsho ukuthi okwamanje ngisekhaya, ngizafika edorobheni iviki lonaleli, kungenzeka kusasa kube ngomvulo. Bese befaka emininingwaneni encingweni zami lezo ezikhona, bese ngitholakala koBulawayo ukuthi lokho okutholakeleyo sikuhambise emntwaneni sihambise emntwaneni ungasebenzisa ucingo lwami lona lolo olwe iConnect oluthi 0771798054
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lo mfundisi Mazibuko Mlotshwa mayelana ngoncedo oludingwa yingane yelupane eleminyaka yokuzalwa elitshumi lantathu 13 esilungiselela ukubeletha Asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkumo
so kulokwana mathuka nduna kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi wezokholo uSthembe Nkosi Sibanda ozibizwa njalo ngegama lokuthi majamela ithemba labangcwele majamela ovela esigabeni semgomeni etholojo Lapho uphethe idlalathe lakhe elitsha kungxoxwa yenze lo ntungabeni gomo we-Studio 7.
Njani igama lenkosi ngize lapha ku studio 7 ngizozethula ngile album lami eli-1 engilikhiphileyo isihloko salo sithi konke kulungile yilo elakuqala
kuvula mhlazana ngelanga kungathi ubaba babethi bakhadile ngegama lakhe ibangisa bekuyinhlanyelo bejabula mina uhlobo uyeza ubaba ngodakuza ngephupha ethi nginami vuka ukhuleke nanzi izinto funa impilo yakho ngikwanta namanje ngithi isitha sababa
Ngoba ngiyazi ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngitholakala eBlawayo elokishini laseShabalala. Inamba engangithola kizo ku 0782305268. Kufacebook utholakala uSthembe Nkosi Zandile.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje.
Isapoti yenu nothando lwenu kakhulu yikho engikudingayo empilweni yami ukubana ngiqhubeke lami ngiye phambili ngikwanise ukubana ngitholakale kuzo zonke indawo ezixhumane nomculo. Ngidlulisa ukubonga okukhulu kuStudio 7 ngokungamukela lakubalaleli bonke kuStudio 7. Ngidlulisa ukubonga ukubana lapho likhona. Na ukurukula belani alibusise
Sizwakhelwane sihlobo sikhangele isihloko zendaba ebesikhokhela namhlanje kulabaphikisayo abasekela okwethulwe libandla le Democratic Alliance la South Africa abathi kumele kubiswe umhlangano we-SADC Summit eRarele. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uCape Stube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.